uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphiwe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungela dlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa isisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo iZeki abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni lakugatsha lweZimbabwe Human Rights Commission, ugatsha lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapholisa? Mpela sizabona esiza phambili nxa ethe wahlukuluzwa, ngoba esikhathini esedlule amapholisa ebesaziwa nje njengogatsha lweZANU-PF.
UZulu kakabi nethemba emapholiseni, kusesekhatshana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifreshi ebantwini. Kanti-ke ibandla leZANU-PF lelo phela bekuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuveleke kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esithi phecelezi i-professional police force. Oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi uvela kuyiphi iphathi, bakusekele bakwenzele lokho okufunayo, bathathe isikhalazo sakho njengamapholisa wonke besenze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba lenkinga khona, ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa iZeki. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu iZeki ikhuluma, bathi bazabopha noma ngubani nxa ngabe senziphi udlakela, kungakhathalekile ukuthi ngowezanu-PF noma ngowe-opposition. Sikubone bekwenza khona lokho, bekwenza mathupha ezindaweni lapho bathi bekhona. Sifuna ukubona iZANU-PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele, kodwa amapholisa evimbele amanye amaqembu. So akusekhatshana ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azaliphatha ngendlela efanele udaba lolu.